abafit phansi ngamakemari, phansi ngamakemari, sesikhathele impilo abantu basithumele abananeka, abanafokola kunjivana.